Soko izika disenda baku VOA Nyebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kuMpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phekezela Mphoko kasekho.
Ekukhuleni kwakhe lapho akwazi ukuthi asukume aye lwela inkululeko yabantu. Kanti ke futhi uzakhunjulwa ngesikhathi sakhe engu-ambassador, abuye futhi akhunjulwe esengu-vice president.
UMnumzana Gift Banda wayengumsekeli kamkhokheli wenhlanganiso yezifa obotshwe izolo esetheswa icala lokuqilibezela ukuthola isertificate sesifundo se-O-Level esitshengisa ukuthi waphumelela. Ukhululwe lamhlanga manje ngemali yesibambiso eyebheyo. Ukuhlelo Woza Friday sinomculi olodumo, odumo lwe-rumba u-Evidence Kamwemba ehamba leqembu lakhe le-Kavanza Clear Sounds edabuka eDinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Owake waba umsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phekezela Mphoko kasekho. Umphoko waba ngomunye wabasekeli bakamoya uMnumzana Robert Mugabe kusukela ngomnyaka ka-2014. Wazophuma isikhundleni lesi ngo-2017 lapho kwagunqulwa khona uhulumende kaMgabe libutho. Akucaci ukuthi uthethwe isifo bani. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombizelane i-84. Umphoko walwa impi yenkululeko engomunye wabaholi beviyo lezipha lona elalingaphansi kwebandla lezaphu. Ilizwe selithole uzibuse. Umoyi waphatha izikhundla ezijeneyo ezigoqela esokuba ngumeli weZimbabwe kwele Botswana, iRussia kanye lakwele South Africa. Wayengomunye wabasekeli bakaMgabe ngesikhathi sinye lalo osengumongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa lapho kwaqhamuka ukudonselana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwecele elalisekela unkosikazi Grace Mugabe eleG40 lelalisekela umongameli Mnangagwa elela Coast. Akukazakali ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi. Umuntu ngameli inkomo uxoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ngalolu daba.
Ubaba uMphoko ungomunye walabo abasukuma besesebancane bayalwela inkululeko, abachiya ezimnandi, abachiya ingekhaya, bangena ihlathi bakhulela egangeni. Bedinga inkululeko, bedinga idemokrasi, bedinga amalungelo agcweleyo, bedinga ukuhlonishwa komthetho ngendlela engenabandlululo. Yizo ezaziyinjongo, izinjongo ze-liberation struggle zempi yenkululeko. Ngakho ke ngalokho khona kodwa ukuthi wasukuma washiya impilo enye, abanye besesaba ukuya empini kodwa yena wasukuma wayakhona. Kumenza abe ngumuntu ongomunye wabalutshwane abasukumayo. Kumele khona lokho singakukhohlwa, sikukhumbule ukuthi wakwenza lokho. Yebo kambe abantu bangaba sengahlukana kwezepolitiki, imbono ihlukane, kodwa umuntu nxa esedlule emhlabeni engasakwazi ukulungisa lokho okade uphikisana laye kukho, akuvumi ukuthi siqalise ukukhuluma ngokuthi hayi mina bengingavumelani laye lapha nalaphana. Usedlule emhlabeni, sima khona lapho.
Ungathi mbalibani ayichiye ebizweni lakhe lapha emhlabeni uMphoko, lokho esingathi legacy ngesiNgisi.
Into ayichileyo lapha emhlabeni ukuthi kuyadingeka ukuthi umuntu kwesinye isikhathi uma kusonakala asukume, kumbe ngithi kuso sonke isikhathi asukume amele okuhle amele okuqondileyo lapho ngikhuluma ngento azenze ebusheni bakhe ekukhuleni kwakhe lapho akwazi ukuthi asukume aye lwela eze inkululeko yabantu kanti ke futhi uzakhunjulwa ngesikhathi sakhe engu-ambassador abuye futhi akhunjulwe esengu-vice president kube khona ukuhlukana kwembono labanye ababona ngendlela ayena angaboni ngayo khona lokhana baza kukhumbula abanye ukuthi hayi yena wayebona ngalindlela kwezegugura wundi kwezedemokrasi kwezamalungelo abantu njengalokhu wayesengu-vice president.
Ubona ephiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe yini umphoko nxa sikhangela ukulwisana kumbe lokufuthelana okuke kwabakhona phakathi kwakhe lo mongameli Mnangagwa ngoba siyazi yena ngesikhathi sokulwisana kwe-G40 le-Lacoste. Umphoko waye ku-G40 uMnangagwa ekucele lakhe le-Lacoste.
Amathuba aphezulu ukuthi uzaphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngendlela lapho asuka khona iminyaka khona le kubo-60s usiza ngapha. Kumenza abe ngumuntu okumvumelayo ukuthi abe lapho ngokuba uhlukana kwembono akufanelanga kususe umuntu lapho afanele abe khona ukuthi wahlukana ngokwembono nomongameli kakutsho ukuthi kasafanelanga abe liqhawe lesizwe nxa ngabe imisebenzi yakhe ivuma khona lokho ngokuba ukuhlukana kwembono kungakhathaleki ukuthi uhlukane lembono yabantu abakhulu okungakanani kulilungelo lakho ukuphikisana kulilungelo lakho kumele kuhlonishwe khona lokho ngakho-ke nxa ngabe izenzo zakhe zivumelana lokuthi wayeliqhawe lesizwe kumele akuphiwe khona lokho nxa zingavumelani lakho angakuphiwa kungakhathalekile ukuthi ungumngane kumbe uyisitha salabo bathi ezihlalweni.
Lo ngumnumzana efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe obexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekoVulawayo. Wayengumsekeli kamkhokheli wenhlanganiso yezomdlalo wenguqu eyezifa uGift Banda obotshwe izolo isetheswa icala lokuqelibezela ukuthola isetifikethi se-O-Level esitshengisa ukuthi waphumelela ukhululwe namuhla ngumatshi ngemali yesibambiso yebheyo abatshutshisi abaphikisanga isicelo sebheyo. Umantshi unkosikazi Sibongile Msipha Marondeze umxwayise ukuthi engathintani labafakazi kucala aletheswayo njalo waqhubeke ehlala endlini yakhe. Udaba lolu luzaqhubeka mhlaka-3 ngenyanga ezayo ekazibandlela. Umnumzana Banda ngomunye wabakhankasela isikhundla sokukhokhela izifa njalo esinye sezikhalazo ngesokuthi abe wabhasa izifundo ezinhlanu ze-O-Level okuyilapho okulivele icala aletheswayo. Iningi lezizalwane zakwele South Africa zilutsha indiva ubizo lokuthi zibe yingxenye yokutshengisela kulelo lizwe jikelele okubizwe ngamaqembu angajabuliyo ngokuphatheka kwabantu bokuza kumabhizimusi amancane lemisebenzi engadingi amakhono aphezulu. UThuso Khumalo usipha lolu daba ise-Pretoria kwele South Africa.
Endaweni phose zonke kwele South Africa, abantu bebephatheke imisebenzi yabo yansuku zonke bengazihluphi ngobizo lokuthi kuvalwe konke kube lokutshengisela kwensolo yabo kuza abaselizweni. Abebengaphathekanga laba bebengathandi ukutsho ukuthi yindaba bengabanga ingxenye loba nje bulenjini be-inthanethi iningi belikhala ngokuthi kufana nje lokuchitha isikhathi. Kodwa ke endaweni evale ezantsi yeJohannesburg kulehlekana laba aphume bayatshengisela. Abebetshengisela laba bavale imigwaqo ngamatshe batshisa namathaya besithi akuxoswe bonke abokuza ezitolo ezisathuthukayo ezime ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa. Bathi zonke lezi zitolo kufanele ziphathwe izalwane zakwele South Africa. Omunye wabebetshengisela laba mnumzana Michael Maleka ongumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula ePretoria uthi akuziseka ukuthi kungathi iningi labantu bengasebenzi emalokishini uhulumende abesevumela bokuza bethatha amasipaza okuyiwo angaphilisa abangasebenziyo.
Into esifuna kuye iGNU nosibele ngokwakhe isifo sepresident. Makaqabange kahle asicabangise kahle ukuthi into azikhuluma ziyakhoneka na. You are not saying mabahambe, sithi mabeze la ecountry legally. Those who are illegal mabaphume kahle straight. Siyacela president do that because of the COVID wasithumela amasotsha. Manje siyamangala abantwana bafayikhona awuthumele amasotsha.
ePretoria kulehlekana labe betshengisela elihlangane eChurch Square enzikini yedolobho. Laba bona bebesithi bafuna umongameli Cyril Ramaphosa ehlehlalweni ngoba nguye ovulela bokuza ukungena kwele South Africa bezoqeda amathuba. Obekhokhela leliqula umnumzana Simadimela Tshwene uthele Studio 7 ukuthi bathi ukuthele inkulumo esanda kwethulwa umongameli Ramaphosa eyokuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zakwele Nigeria zethekelele kwele South Africa. Abanye bebesithi bacasukile ngokwengezwa kwesikhathi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe awe ZEP ngoba lokhu kutsho ukuthi bazaqhubeka besenza imisebenzi okufuze ithathwe izalwane zakwele South Africa. Umnumzana Tshwene uthi lobanje ephuke inhliziyo ngokungaphatheki kwabantu abaningi kulokhu kutshengisela ababuyele emuva ngokuthi umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni.
Futhi ukuthi i-government is in a law yakuthi certain categories of businesses of economic activities mele siyenze abantu balaba eMzansi kuphela. Ama foreigners must not own spaza shop for instance.
Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi ukungasekeli kwabantu kutshengisela lokhu kukhombisa khona ukuthi akusizo zonke izalwane zakwele South Africa ezizonda abantu bokuza.
Ama-South Africans amaningi ama-research asekhulumile even kusiya kuma-elections. I-research yabonisa ukuthi abantu base-South Africa bakhathaleke kakhulu nezinto ezifana nemisebenzi le-economy hatshi abantu bokuza.
Loba nje uhulumende engaphawulanga ngokutshengisela kwalamhlanje, umongameli Ramaphosa ngesikhathi ephawula ngokuthi kuzenziwa kube lula ukungena kwama-Nigeria elizweni, wathi lokhu kuzathuthukisa inhlelo zokwethekelela ilizwe le-South Africa lezamabhizimusi. Ekwengezweni kwesikhathi amaphemithi e-ZEP, umphathindaba ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Fraba wathi wathatha leli nyathelo ngoba efuna ukulandela umthetho engakenzi isinqumo ngesiphetho sala maphemithi. Edabeni lwamasipaza, uhulumende uthi bonke abalamaphepha asemthethweni labalelungelo lokuqhuba amabhizimusi balemvumo yokwenza lokhu ngoba yikho okuthiwo isisekelo sombuso. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguthuso Komano.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Onqintisa kukhetho lokudinga umongameli weGhana ungumsekeli kamongameli okwamanje umnumzana Mahamudu Bawumia lo webandla eliphikisa umnumzana John Dramani Mahama abayibo abahamba phambili kulolu khetho oluzaqhutshwa kusasa bebekhuluma emhlanganweni yabo yokugcina izolo esikolweni salelo lizwe eAccra. Amapolisa eIndia asebenzise intuthu ehitshayo ethiye gas ukuxotsha amakhulu lamakhulu abalimi abakade befola besiya eNew Delhi kulelo lizwe ukuyakhalaza ukuthi intengo yezilimo zabo ihlelwe kuhle abake bakwenza njalo ngomnyaka ka-2020. Okwamanje sike sizwe imbono kahulumende weMelika.
Umanyano we-United Nations uthi ngelanga linye ngalinye nyakenye omama lamankazana abalikhulu lamachumi amane 140 babulawa isihlobo kumbe omkabo. Lokhu kutsho ukuthi kumizuzu minye ngaminye elichumi kulowesifazane obulawayo emhlabeni. E-Europe, phakathi kwabesifazane ababulawayo abayisilinganiso se-64% babulawa ngomkabo kumbe amajaha abo. Emelika inani leli liyisilinganiso se-58%. Kwelinye icele abesifazane e-Afrika le-Asia kubika bebulawa kakhulu yizihlobo ukwedlula omngabo. Ukuze amazwe omhlaba aqakathekise udaba lolo kwabekwa eceleni insuku ezilitshumi lasithupha eziphakathi kosuku lwe-International Day for Elimination of Violence Against Women olunanzwa mhlaka 25 Lwezi lolwelungelo loluntu olwe-Human Rights Day olunanzwa mhlaka 10 Mpalakazi. Ngenhloso yokugqugquzela ukumiswa ukodlakela ngobulili ezindlini lemphakathini. Udlakela ngobulili lubhahile emazweni omhlaba kulowesifazane oyedwa phakathi kwabathathu ohlaselwa kwezamacansi ngumkakhe kumbe ijaha lakhe kumbe omunye nje owesilisa. Kutsho uChris Lu omela elemelika kumanyano we-UN Management and Reform. U-ambassador Lu uthe ukumisa udlakela ngobulili kuqakatheke kakhulu elizweni lakhe elizinikele ekuthuthukiseni ilungelo loluntu, umbuso wentando kazulu kanye lokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Laloba sekule minyaka kulwisana lodubo lolu, abesifazane baqhubeka behlangana lodlakela njalo abanye bebulawa. Kutsho omela elemelika e-United Nations uLinda Thomas Greenfield. Kusukela e-Afghanistan kusiya e-Sudan, e-Haiti kusiya e-Democratic Republic of Congo, izimpi lezinye izehlakalo ezenzakala emazweni omhlaba zengeza udlakela ngobulili. Kutsho uThomas Greenfield. Welekelele esithi ukuze uqedwe lolu dubo uhulumende kumele basekele inhlelo zokulwisana lodubo lolu ezibunjwa zigxile kwabahlangana lodubo lolu. Amazwi abantu abahlangana lodubo lolu aqakathekile kakhulu ekumiseni udlakela ngobulili. Kumele simise ubandlululo olubangela ukuthi abantu bengenelisi ukukhuluma nxa behlangana lodlakela ngobulili njalo kube lamathuba okubathuthukisa. Kuminyaka engamatshumi amathathu edluleyo, uMnumzana Joe Biden esangusenator wabhala umthetho we-Violence Against Women Act. Umthetho lo waguqula indlela elemelika eliphatha ngayo udaba lodlakela ngobulili njengoba usithi udlakela ngobulili yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Elemelika lima labomama lamankazana wonke akuleli lakwamanye amazwe, kutsho u-ambasada Lum. Namhlanje sima ndawonye lesizinikela onjalo ekumiseni udlakela ngobulili.
Lolo ludaba obeluveza imbono kahulumente weMelika. Umlobi wengwalo zesiNdebele ogxile kwele South Africa uMercy Vundla usethule ugwalo olutsha inzondo athi luyingxenye womkhankaso aphakathi kwawo okukhuthaza abalobi bolimi lwesiNdebele ukuthi baqhubeke beloba ingwalo ukuze zingagciniswe ziqedwe dwi kumemetheka kobucwepheshe be-internet. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umlobi lo odabuka eCholocho esigabeni seChefunye uthuthando lokuloba oluthethe ebazaleni bakhe asebekhulile osekuyikho sekumupha intshukuntshu yokukhankasela ukulotshwa kwezingwalo ezidindiweyo ngoba bekhona bangekho ebulenjini be-internet.
Sisasela abantu abasemakhaya, sisasela bogogo abafundayo kudala like umama wami lobaba wami bayakuthanda ukubala. Badala kakhulu, bakhulile, but ngiyabe ngifuna ukuthi bona labanye bebe yiphathi kumbe bayikholise lento esiyiyo. I-technology yebo siyayivuma ukuthi 2 years to come sekungenzeka ukuthi amabhuku ama-hard copy ebe semalutshwana, but okwamanje isidingo sisesekhona because there are a lot of people abangakabi even le network.
Kugwalo lakhe oluthi inzondo, uMbundla ulandisa ingxabano eyabangela ingxabangxoza komunye umndeni okwagcina sekugwegwe ubuthakathi. ukuthi kuqakathekile ukuthi abalobi balandise izindaba ezenzeka kakhulu endaweni esihlala labo abangelabo ubucwepheshe be-internet ukuze bazibale njengoba ziyabe zikhuluma ngabo. Umkhankaso wakhe lo obhekiswe kubalobi kakhulu wemukelwa ngabaningi abaloba ndawonye laye abakunhlanganiso yabalobi bakithi layo egxile eSouth Africa. Umlobi uPrivilege Ndlovu ongunobhala kunhlanganiso le uyawuncuma umkhankaso kaMvundla logwalo lwakhe lolu oluthi inzondo esithi njengenhlanganiso sebelengwalo ezedlula amathumi amabili injongo kuyikukhuthaza kulotshwa kwezingwalo ezidindwayo.
Kanti lencwadi ivele kimi nasegazini njalo siyinhlanganiso ikwesigqugquzelayo ukuthi abantu bengagcini ukubala kubomakhalekhukhwini kodwa sibe lakhona ezimisheni zizukulwane.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe umnumzana Sipho Ncube uthi ukubala ugwalo kumakhalekhukhwini loba ekhompyutheni akufani lokubala ugwalo uvula uvala amakhasi.
Hayi, mina nje kube ngumuntu othanda nje izincwadi, nami ngiyaloko ikhona yami nje sendleleni ithamawele eshizi ikhota lapha noma iseza nje uyayizwa ukuthi iza ngamandla. So ya, umuntu nje othanda nje yonke into, ngiyaloba azifunda futhi izincwadi.
Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe uNomalanga Moyo ukhuthaza abalobi laba ukuthi ezinye zemgwalo zabo lezi bazifake ezihlelweni zokuxhumana ku-internet okuyilapho osekugcwele khona abantu kulezi nsuku.
Besifisa kakhulu ukuthi ma bengasicabangela nathi bezifake ku-social media ku-internet, at least kuzaba ngcono kithi, kuzoba lula futhi ukuthi sizifunde ngoba siyabe sinamafoni wethu okuthi sibe ne-access ku-internet.
Ngokwezibalo ezethulwe luhlangothi lwezibalo eminyakeni emibili edluleyo, iZimbabwe National Statistics Agency eleZimbabwe labantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisiyagalolunye ekhulwini, 93.7% labantu abenelisa ukubala lokubhala. Abalobi-ke bathi leli nani ladalwa ukubala izingwalo ezazidindiwe hatshi ku-internet. Lezi zibalo zikhombisa ukuthi emaphandleni lakho liseselihle inani labakwazi ukubala lokubhala, ledlula kancane okuyisilinganiso sokungamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, 91.3%. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Uchamisa sewaqhuzu kunyawo, sewaqhuzu kuchamisa manje. Abalandeli bakho enindebele omfokasondumba abasela direction, ngangibahlala ngibatshela mina ngisithi kona uchamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile, lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene lalekhethweni? Mkhokhelweni uqhuzukile. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani lapho bafowethu lonke lapho elikhona. Hhayi, siyabonga khona wenu ngoba lisihambisela imbiko yonke engabe ikhona. Nanku umbiko engiwuletha lapha kini. Hheyi, akunazulu lapha koBulawayo, akunazulu ngapha enezindawo esikuzo. Siyacela akula mntu lemvumo usuka kuwo azobethela amalembu endaweni engasiwele yakhe, kuthulisele nje ukuthi zwi. Uyazi kudakwa kungafuneki kubonakala nje ilembu elibomvu kuphi kuphi nesikhathi sezulu kwakubuthwa konke lokhu. Siyacela ake likhulume kuzwakale madoda, safa ngendaba zabantu ababuya kwezinye indawo ngale babalekile yiwo baxoshiwe kubo beza ngaba bezobethela amalembu abomvu lamhlophe, babethele iy'nkukhu ezithile azibotshele kathi yinkomo ezobulawa, izinqamo zibethele ezihlahleni. Hayi, siyacela, hayi manje sikhathele manje, hayi sikhathele manje. Kubaningi ngikhuluma lapha ku-Studio 7, akhuluma ngomgwaqo wenkayi, ayikho into ehambayo. Ngasho ngathi ngiyabonga kala kundlula yami ngimzile kumarediyo ecela ngokuthi umgwaqo wakithi enkayi ufike. Ngaphinda futhi langawo namhlanje. Hayi, ake sinela kuleze kwenzakale madoda. Uhulumende uyakhuluma nejalo igozo into yenzakalayo. Ngothi umgwaqo ulungisi ukhwaywe uyahwaywa ungathi umuntu ohwa amehlo ayi mina ke kulungisa umgwaqo ngomgwaqo sacela sisusa amalembu wonke lawa asegangeni lawa agcwele iganga lonke lesi hambe uye khonale lapho kubuye khona abantu ababethela amalembu awula ivi ngalibonye lesegangeni ozobethela amalembu yithi ngapho izulu alikho manje kuyashisa kulokhu kwenzakalayo asosikhathi sokuthi ngakuya izwa likani leli manje kwakuthi kunje usowumuva usukhulile ngesikhathi sakudala yakabuli abantu abaphethe amalembu abovula amayibhulu lamnyama egangeni la siyacela basuke laba abantu egangeni la siyabonga.
Lathi sibonge abanye abalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp.
Gigi Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Uhlelo Waza Friday selomculi womdumo weRumba uEvidence Kamwemba owebhinga ehamba leqembu lakhe leKhabanza Clear Sound. Asizweni ixoxa loEzra Chisa Spanda weStudio 7.
Abaculi abaningi bebhinga abajale ukucula umculo yesiko lesidonga kodwa uEvidence ungene umculo wethebeleka asizweni londa imbali yayo
la madlalati angifo njalo ngibuye futhi ngibhale ingoma ngiyazibhalela
umfulo wakho ubizali kahle kahle njengoba uhlabela indima ezijeneyo njalo lamadlalati amangaki
ngokuzalwa ngizalwa ebhinga ngiphelele endaweni kuthiwa idungu ngafunda endaweni kuthiwa imanyanda primary school ngayenza isecondary emanyanda ngagcina kuform 3 lapho engijele khona.
Kona le bingo evidence wathinteka udangene kwezomculo.
Umuntu wangenza ngaze ngangena emjulweni yeRumba.
Abantu bangathanda ukwazi ukuthi umculo wakho bangawuthola ngakhamwemba.
Umculo wami uyatholakala kuma Play Store khona ku YouTube, la ku Instagram khona, la ku TikTok khona, la ku Facebook khona. Bayabhala esizimende, bayangithola khona lapho. Njalo angabe befisa ukungifonela direct phone number yami khona 0780-244-1771.
Kwetiselo Evidence Kamwemba ehamba leqembu lakhe leKhabanza Clear Sounds umculo wabo weRumba kuhlelo waza Waza Friday kwezimpelasu zenu ikawulamo Ezra Chisa Spanda.
Lo-ke ngumculo odumo uRumba uEvidence Kamwemba ke hamba leqembu lakhe leKhabanza Clear Sound obexoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7. Singakehlukani Wake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko kaseko luyalandela uhlelo lwe-Life Talk olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.